So we see card descend about VOA in the belly.
Lingali pokanjani sulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 11 mbhalakazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF selisalelwe ngamalunga edalela eParliamente amathathu nje kuphela ukuthi libe lesilinganiso samalunga angenelisa ukuguqula isekelo sombuso.
Ngomunye wabantu asabencedise iZANU PF ukuthi ithole isithi koBulawayo, into eyilihlazo, into engazange iyenzakale kususela iMDC isungulwa.
Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bathi bajabulele impumela yokhetho lanxa bekulabantu kade begqugquzela ukuthi kungayivotwa.
Asineke sithi abafuni uChabangu. Lapha de kuvotelwa baba yiparty iCC bekungavotela uJabangu.
Elakusasa lebandla leCCC libuvilibana kulandela ingxabangxoza esebandleni leli. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ivandla lezanu PF selisalelwe ngamalunga edalela eParliamente amathathu nje kuphela ukuthi lenelise isilinganiso samalunga angaguqula isisekelo sombuso kulandela ukhetho lwamabhayi elections olwenziwe ngomgqibelo. Kukhetho lwangomgqibelo ibandla lezanu PF lithole izihlalo eziyisikhombisa okwenza libe lamalunga edale afika phose amakhulu amabili 184 kudale leNational Assembly lona elilamalunga afika phose amakhulu amathathu 280. Olunye ukhetho lwamabhayi elections luzenziwa ngomnyaka ozayo mhlazi ku 3 ngoZibandlela. Ukhetho lolu luza kwenziwa eGoromonzi South, Chegutu West, Mkopa North, Seke, Zwimba East, lePhelandaba Chabalala. Sixoxele isikhulumeli sebandla leCCC koBulawayo umnumzana Swithan Chirota, saqala ngokumbuza ukuthi ukhetho lwangomgqibelo ulubone njani.
Nxa sikhuluma ngomzabalazo uSengezo akumelanga asebenzise isibongo sakoChabangu. Kumele aziteme ezibiza mnankagwa ngoba ujonge uqhubela, ujonge ukuqhubela uBulawayo, eqhubela iZANU PF amasithi la akoBulawayo. USengezo labanye bakhe bajonge ukungena kuGovernment of National Unity lomnankagwa. Yikubona omdenda labanye abantu abasekela iZANU PF bemthanda kangaka. Umnuzana Chamisa wayala ukungena kuPollard, wayala lesikhundla sika leader of the house. Lokhu kwakuyimzamo yabantu abanye abangaphandle kwelizwe la iZANU PF ukuthi baginye iCitizens Coalition for Change. Kodwa umfo kaChamisa wala lokhu ngoba wayebona ukuthi kwakuyindlela yokumdlelezela. Abanye abalobudlelwane leZANU PF abaphakathi kwebandla leCCC sebefuna ukugenula uChamisa esikhundleni besenzela ukuthi bethathe ibandla belingenisa kuGovernment of National Unity lomnankagwa. Lokhu ngikutsho ngisenzela ukuthi abantu bengakhathali njalo abantu bengadeli izinhliziyo. Kumele nxa kubizwa ukhetho abantu bephume ngobuningi besiyavota. Yikuthi nje okwakathesi abantu ama-candidates ethu ayaliswe yi-court order. Kodwa nxa kungela court order eba esuka ibe yimbambeko, sikhuthaza abasekela iCitizens Coalition for Change ukuthi baphume ngobuningi besiyavota tela lelo lunga elihamba lomnumzana advocate Nelson Chamisa. Lokho kaChabangu hayi isiphamaso, indlela yokukhohlisa abantu, indlela yokucilibezela abantu. Savela sakubona thina ngesikhathi sempi ukuthi iZANU yayisekelwa ngamabhunu, izaphu izimele. Kuthe sokuphambili laphana abeZANU basebethelela izaphu bebambene mabhunu.
Kukhona yini elikhangelele ukwenza ukuthi kungaqhubeki kusiba lama recalls lawo? njalo umnumzana Jabangu kanti vele kungani engaqutshwa ebandleni.
Nami sikhangele angiboni mina ukuthi umdenda wayengavikela umnumzana uChamisa ethiya uSengezo Jabangu osetshengise kabanzi ukuthi unyawo ahamba ngalo vele lunyawo olulandela olukaMnangagwa weZANU PF. Singakhangela indlela iZANU PF eqhutshelwe amasithi ezigabeni ezazinzima lakithi ukuthi sikhampeni kuhle kutshengise ukuthi uSengezo ngomunye wabalandeli beZANU PF asebecatshe kuCitizens Coalition for Change bezenza abantu abamsulwa bezenza abantu abalinanza amalungelo oluntu bezenza abantu abalwela into enhle umbeni inhlala kahle yabantu beZimbabwe. Ungananzelela umdenda ngomunye wamachairman axotshayo ngesikhathi se-Tholotsho Declaration indaba yokusekela uMnangagwa. So namhlanje amboni ukuthi umdenda wayengasekela uChamisa ethiya uSengezo osetshengisa ukuthi uyisiphamaso nje osetshengisa ukuthi ngomunye wabantu asabencedise iZANU PF ukuthi ithole isithi koBulawayo into eyilihlazo into engazange yenzakale kususela iMDC isungulwa.
Alo ke ngumnumzana Swithan Chirowodza usikhulumeli sebandla leCCC koBulawayo esikhulumela ecingweni ekhona le koBulawayo. Siphinde saxoxa labanye abasebenza lomnumzana Sengezo Jabangu abathi bona bathakazelela impumela yokhetho lanxa bekulabantu abekade begqugquzela ukuthi kungayiwa kukhetho ukuthi abantu bayevota. Omunye wabo esikhulumelaye ngumnumzana Albert Mhlanga.
Ukhetho ludlulile kodwa uhambo lokho elukhona pho nge-by-election kuyabe kubona labo nje abalutshwane abayavotela lowo abamfunayo especially ababe ngamakhada ama-supporters kandawo kuyavota. So ukhetho luhambe koBulawayo luhambe ngokuthula ngakulahlupho esilutholileyo ngaphandle kwakhonokho ukuthi thina abesisibodwa sibe le-confusion yaleyo ukuthi abanye bethu bebemezela ukuthi abantu bangayivota kumbe ngabe siyavota abanye bavotela iZANU PF ngenhliziyo nje ebuhlungu. Kodwa hayi abantu bakoBulawayo bakuyalile lokhu ngakhangela emagwegwe bakuyalile nalwana umuntu esasikhala ngayo ukuthi abantu nguye ababemfuna kukhanyile sibi ukuthi babefuna yena uNyathi and bekhala abadala ukuthi ngakube kuNyathi. Hayi uNyathi sengenile ephalamende njengokufisa kwabantu bemagwegwe langapha uCharles uMoyo bebemthanda kakhulu kusukisele ngukansila hayi bambekile ephalamende. Ungananzelela ubaba Ambrose Spindi onguye ademeliza khamizi onguye sayesimkhangelile ungakhangela nje ukuthi hayi bekuyiphansi phezulu bekungutshikile obhanga ukuthi kungayisikho ukuthi bekulesimemezelo ukuthi abantu bangayivota hayi iZANU besiyayehlula. Uphinde ukhangele lakho e-Country Park ukuthi hayi bekuliswa sibili kanzima okuthi ngokubona kwami ye besiyazuza i-4 why ngoba elapho emakhokhova lesizinda lapho kulomo Honorable Modi. Umodi abantu bakoBulawayo sebemu-associate leBulawayo. So ukuthi uzumudle nxa ungase-general election uyakusebenza ezima ngoba uyanceda siyake simbone abantu sebevotela umuntu oncedayo. Hayi thina njenge-CC njengobukhokheli bayo hayi kakulansolo esilayo. Ye amakhansila yebo ye abantu bazikhethele ngokufuna kwabo and siyakwamukela khona okwabakwenzileyo kuma-councillors. Wose sizahlala phansi nje ngoba into esesiyivumelene kathesi okwama-recall lokhu asike sikume lanxa kuyukuthi ikhoti ithe kuhamba njani kodwa okwakhathesi sizake sime okwama-recall sike sibonisane ukuthi abantu beZimbabwe bafunani. Ngoba ungananzelela ukuthi sonke lokhu esingaphansi komkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa onguye upresident wethu siyakwazi layo uyakubona okwenzakalayo ekubona njengopresidenti asikabe lomnye upresidenti. Ngabantu bebekwazi ukuthi ubaba uChabangu Secretary General interim bebezayavota bekwazi ukuthi bavotela iparty yabo i-CCC hayi kasikabi lensolo ngokukhona siyakwamukela okwenzakeleyo siyababonga abantu bakoBulawayo khona sizababonga sibasondelele duze sithi siyabonga Bulawayo omuhle.
Akutshengisi na ukuthi abantu kabamfuni umnumzana Sengezo Tshabanga?
Asingeke sithi abafuni uTshabanga. Lapha de kuvotelwa baba iparty iCC bekungavotela uTshabanga. Angazi ukuthi waye abantu babehlala bekhuluma ngoTshabanga ukuthi uTshabanga lokhu. uTshabanga ngusecretary general, interim secretary general. Kayishiyo party uTshabanga. Abantu bebevotela iparty. Yikho ke iparty yethu iye itholile khonokho okutholileyo njengoba sithi ukuthi hayi itholile khonokho okutholileyo. Abantu bekulezano leCC. Sekungela Tshabanga lezano lapha. So akudliwa nguTshabanga kumbe kuwina uTshabanga. Kuwine iparty lapho esinqotshwe khona kunqotshwe iparty.
Lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga, omunye osebenzelana lo mnumzana Sengezo Tshabanga. Ngomgqibelo kuvote abantu abalutshwana kakhulu. Sixoxe lomunye oncintise kulolu khetho, umnumzana Ambrose Bindi, obemele ibandla le-CCC esigabeni seNketha kodwa wanqotshwa ngumnumzana Albert Mavunga webandla le-ZANU-PF. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lo mnumzana Sibindi.
Asinanzelele vele ukuthi isikhathi esiningi lapha eZimbabwe i-by-election ijayele ukuthi ayinani labantu lehle liye phansi. Angela qiniso lezizathu zakhona kodwa vele siyasikubona, kodwa kwalesi sikhathi sibona ungathi inani lakhona beliphansi kule ngendlela engajwayelekanga. Kodwa sinanzelele ukuthi okubangela khonokho izizathu asilaqiniso laso, kodwa sibe sinanzelela nje ukuthi bakhona futhi abantu akade bezama ukubhoda ebantwini benyenyezela abantu ukuthi abantu bangahambi besiya bayevote. Lokho sihlangane lako kwezindawo abantu bekwenza lokho kulabantu abakwenzayo. So ke engxenye lokhu sinanzelele ukuthi njengoba sinanzelele ukuthi ibandla le-CCC okwalesi sikhathi kulokungathi kulokunye okudungekileyo okungathi kulokungazwani, so kungaba isizathu sakhona balaba abanye abe bandela i-CCC engxenye abaswele amathuba okubana bangene kade labo sebezama indlela zokuthi uhlelo lweli lufe. So ke lokho sikunanzelele, kodwa ke eqinisweni yikuthi abantu balutshwana. Sananzelela ukuthi khona okwenze ukuthi kugcine sokungena ibandla le-ZANU-PF kakhulu elingajalanga kungene kakhulu lapha koBulawayo. So ngezinto esizinanzeleyo zenesi ukuthi abantu ngokungahambi kwabo bathethe bafake ibandla le-ZANU-PF ukuba nalo nalingene liye khona phana, kodwa ndeshuwa abanye abantu kade bengabe benesifiso kodwa bagqugquzela ukuthi bangayi ekhethweni. Angisoze ngitsho ukuthi izizathu yiziphi, kodwa khona kade sihlala la kwezindawo ukuthi abantu bathi abantu bangayi.
Manje ngokubona kwakho elakusasa lebandla le-CCC linjani, ikakhulu nxa sikhangela ingxabangxoza ekhona okwamanje?
Ingxabangxoza esebandleni le-CCC kwalesi sikhathi sibona ungathi hayi isifike sibange nesiphezulu kakhulu esokuthi sokusenza labantu abahlali beZimbabwe bangasakwazi kwenzakalani. Yena lingabanqoza futhi mina kakhulu ukuthi ngiyenye engabe yenza ukuthi abantu bangala kuma-by-election bangaphatheki, ngoba khanye ungathi abantu abaselathando kakhulu le-CCC ngendlela okuxatshwana ngayo. Sebesenalo esingathi na they are now lacking trust kubandla le-CCC lobukhokheli bayo. So ke le ingabanqoza ukuthi kufanele ilungiswe. Ingalungiswa njani? Yonke into ngayona ke kufanele abantu bahlale phansi bakhulumisane. Sikhangele ukuthi bona abathungameli abazifundisa ukuzehlisa omunye kobunye, bahlale phansi bakhulumisane, ngoba izizathu zokuthi waye kuxatshwana ngabona bayazazi abathungameli. Lapho asuka kulo mbuzo bayakwazi khonokho. So into engulo ukuthi bahlaliswe phansi bakhulume, badinga umuntu ongaba ngumlamulankunzi. Umuntu angasoze athathe uhlangothi abize iy'ngatsha lezo ezingathi aziswane, kuxoxiswane, kwenzele into zihambe kuhle, ngoba eqinisweni kungaqhubeka kunje ibandla le-CCC ibandla elingagcina lifile, njalo libandla ezagcina futhi selibalekelwa ngabantu abantu bengasela ndaba lwa. Phela ungananzela khathesi okwenzakale kuli-violation kuyakhanya ukuthi abantu ku-CCC sebefuna ukunyomuka. Ungakhangela koBulawayo lapha bekulamakhansela la recoiliwe abebuye lathi ebuyela kwakhanya ukuthi i-leadership ye-CCC ibikusekela ukuthi bavotelwe. Sithatha yena upresident ngokwela besiwavotelwa ngabarikholo, kodwa sibabone bedliwa. Ungakhangela ukhansela ka-ward 1 usithole udliwe ngukhansela wezani khona ngayo. Kusegcekeni ukuthi abantu futhi beyedwa ubengela double cards but udliwe. Ubuye usondela apha ku-ward 24 ubatshelayela udliwe umuntu wezani. Uhambe ku-ward 20 kuloyo ndoda lowo uDube laye wayerikholiwe udliwe ngumuntu wezana. Kutshoni khonokho? Kutsho ukuthi abantu sebefike sibayaza ukuthi ibandla le-CCC hayi ngabona sebefuna ukulikhafula ngendlela eliziphatha ngayo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Bindi webandla le-CCC. Kunjalo nje elakusasa lebandla le-CCC libuvili bana kulandela ingxabangxoza esebandleni leli, okudanisa abalandeli balo ukuthi kungaze kuyiwe emthethwandaba akuncedi ngalutho. Sixoxele esikhulumeli sebandlaleli umnumzana Promise Mkhwananzi saqala ngumbuza ukuthi elakusasa lebandla balibona njani.
Ukhetho lolu sithi thina bekuyukuqhikizelana akulakhetho olunje bekungumnumzana uMnankagwa ezama ukudinga i-2/3 esebenzisa ke i-backdoor. Lokhu kwenze ebambane ke lenhlanganiso ye-ZAC eyaziwayo kakhulu ngokuqhikizela endabeni zokhetho. Kodwa khathesi ke baphinde bamanyana ke lesigodlo esikhulu semthetho esingathi i-High Court lamajaji e-High Court ayithengisa ukuthi athengwa ke ukuthi abe seceleni likaMnankagwa belwisana nokuthi ibandla le TCC namakandidates e-TCC engabi khona kubhaloti ngoba besisaba ukudliwa ke kulelo khetho. Njalo Mr. Mnankagwa uzama ukudinga i-2/3 majority e-parliament esebenzisa indlela zokuqhikibezela ukuze ke athathe lokhu akusebenzise ukuthi abuyele kuba ngumongameli okungekho emthethweni beyond ama-limits akhe aphiweyo amabili asemthethweni, isinqumo esikhulu somthetho esingathi ngesikhiwa i-constitution.
Manje ngasikhangele elakusasa lebandla lithini lina kakhulu ngomnumzana Chabangu, kukhona yini elikwenzayo ukuthi kungabi lokunye ukuxotshwa kwamalunga?
Sesenzile konke kwekhothi kuphumile ukuthi konkona amalunga ethu akumelanga abe lokhu exotshwa. Singaze njalo njengoba ngingakhuluma ukuthi umthethwandaba yethu ayisamanga kuhle, kodwa besitholile ke i-judgment emisa ukurikholwa kwabantu bethu abathethwa e-parliament le-councilini. So sikhangelela ukuthi akusela abantu abazaphinda berikholwe, kodwa akhona amanye njalo ama esiwenzileyo wonke ama-recourse la ayenziwayo akho emthethweni. I-election ala leyenziwe ngomnankagwa layo ayikho emthethweni, kufuze ireveswe ngamadali omthetho ngoba izinto ezenziwa ngentando kamnankagwa ezingelani lomthetho welizwe leZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC. Okwamanje ke sizwe ezisemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi kulexuku lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane ebezikhangelelwe ukwethulela inhloko kahulumende walelo lizwe umnumzana Rishi Sunak ugwalo lwezikhalazo ezibalisa ukuthunjwa kwamalunga ebandla le-CCC. Iphephandaba leSunday Mail lilodaba lokuthi uhulumende usethule imithetho elukhuni elaya abathengisa utshwala abama-bottle store. Limithetho ibalisa ukuhlanzeka lokunye okungabangela ukuthi abanini bengazaphiwa amalayisensi ngomnyaka ozayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngithanda ukuthi ngazise wonke nje umuntu waseZimbabwe ukuthi ilizwe malithole upresident onakanela ilizwe lakhe liyavuka ngesikhathi esincane nje. Ngike ngichaze ngendaba yeBotswana, abanye abayazi iBotswana. IBotswana yavuswa ngupresident uQuaid Masire lo washonayo. Wayivusa iBotswana yabe strong, yayingekho nje kanje ngoba namhlanje kuthiwa iBotswana imili iphula lamba phambili. IBotswana ngimitele ngayo abantu baseBotswana sasibotshwa nabo thina eGoli, sasibotshwa nabo kubo ma-road port, sasinabo ute ukungena kukakhuthimile Masire. Abantu beBotswana babuyela ngoba selungisa umkhonomi wabe muhle, umkhonomi wabe muhle, babuyela bonke lanamhlanje bayahlonitshwa kungendaba kakhuthimile Masire. UPresident ubalulekile ezweni, kodwa ke hayi kwakithi lokho hayi angeke. Abantu iBotswana bayahazi yazi thina abancane bacabanga ukuthi yazalwe nje, yayingekho nje, yayihlupheka njengathi. Sasidlula sibathatha thina siza nabo eGoli botshwa sonke la.
Studio 7. Hey yazi yapha, hey kubuhlungu lokhu indaba le yenzakala ku-CCC. Yazi i-CCC mina into engiyibonayo hayi lokhu belokhu liphikisana namakhothi, phikisana namakhothi. Indaba le yahamba onto iyasebenza, ayisebenzi le ndaba ngoba vele izanuphefu nguntamo kayikhonjwa, nguntamo kayigobi vele, ngoba vele umthetho kayulandela. vele ngazi lezi njalo vele isiqhumo saphuma vele sifeva yini uChabangu ngazi kuvota khona phuba uyine bona labana abantu abarikhola uChabangu angeke bangene eParliament vele uzakuya eCourt futhi leya abarikhola futhi iCourt dikile futhi kana abantu labana abadisqualify phinde kusukwente futhi ngwengusindo futhi the best thing lapha ba-Triple C lina just organize the people to go in the street uParliament ba-demonstrate ukuthi kawona kube kayi-one kuphela kuthi kufike kwa-one abantu bayafika indlela phela ukuthi libuse lelani lizophela failure to that akuna ndlela ezoyenza
siyabingelela siyabonga hey usengeza uChabangu lezano yakhe leyi le-Court zinkantolo zabo lezi hey baze basifake izi-stress ngamaZimbabwe namahlazo futhi asabekayo ukuthi inkantolo bani ezathi i-Triple C igama layo kusamela ngilisebenzise lingelikasengeza uChabangu into izinkantolo abazenza ngesikhathi bedile iZMDC sebezoyiqala ngapha ku-Triple C okay kusho ukuthi thina njengamaZimbabwe ilungelo lethu ukuthi siyavota sikhethe omthandayo sesiphucile ke bantu bezano basiphuce ngempela ke sesibuyele kusikhathini sikaSmith lesaye seminyakeni eyadlula ukuthi abantu babengavunyeli ukuvota uma sesavunyele ukuvota kumele bebekwazi ukuthi sizozibonela indlela engayenza sibakhiphe abantu bezano ngoba sikhathele izano ngoba kade sasizalwa kwizano thina sesithiwa amakhehla manje so amandla lamancane sesisele kungcono sibaqedele kwizano ubone sikhipha kanjani bengasafuni ivoti ingasafuni ikhothi ingasafuni lutho nje olungumthetho so kumele senzeni nazamaZimbabwe aba sizenzele lokuphuma emakhandeni siyabonga
Studio 7 enjani lenjani Studio 7 sicela ukuthi sibe kwaye mayelana ngalokho okwenziwa nguSengezo Chabangu phakathi kwebandla le-Triple C njengama-supporters e-Triple C sicela ukuthi lisibuzele ukuthi upresident uNelson Chamisa labo vice president bangaphi uSengezo Chabangu esenza lokho ebandleni njalo bephikisa intando kaZulu eyakhethwa ngabantu abantu labo bengaziwa lokuthi barikholwa kuhambe njani barikholelwani akulasizathu akulani akulalutho olubambekayo olukhulunywayo bevumela ukwenziwa kwentando yezanupf elizweni sokungathi lizwe ngelezanupf lona lilize labantu bezimbabwe cela ukuthi sibe kwazi khona lokho lisibuzele umkhokheli we-Triple C Nelson Chamisa aphendule imbuzo yabantwana bezimbabwe ukuthi uthini njengomkhokheli webandla liphikisa elibe liyawina ukhetho ngako senziwa izinto ezinjengalezi phakathina kwelizwe phezu kwabantwana bezimbabwe phezu kobuhlungu esikhangelane labo lendlala lokudubeka kokuswela imisebenzi cela lisibuzele abantu be-Studio 7
Studio 7 kinjani kathi abantu bakithi baphela kangaka bebulawa egoli betshiswa ingathi zinyamazana intokane le yenzakalayo ayi kunzima lokhu kubuhlungu kakhulu abantu bakithi baphela sho bayabulawa beze betshiswa hayi kubuhlungu lo inkinga yokuthi akusela nabantu abazi ukuphindisela beke bebahlanyisela abantu batshiswa abantu bahambe bayezikhulumela bona bodwa ukuthi mina yimi ngabulala ubani ngathi nje kungalapheki inxebe bengagcina bengahloniphi iy'mpilo zabantu abantu be-South Africa sebezenzisa kakhulu babulala abantu abazihlontelayo abantu abazikhonzelayo bebabulala ingathi babulala isigebengo kubuhlungu lo haya leli zwe lethu alilunge bantu abantu bakithi baphelela igoli sho
linjani ku-Studio 7 linjani heyi indaba kaSengezo Chabangu lo phugeni wakhe leyi ibuhlungu nxa ngikhumbula kuhle baqale uChamisa esabizwa nge-MDCT walandelelwa yibo bona abafuthi bamthathela igama lelana bathi ngelabo namhlanje bamlandelela futhi bamthathela lithi 3+C oSengezo Chabangu into le vela idingi nakuthi ifake lizibuko kumbuku yekhodi into yezano sebebonile ukuthi uChamisa uyabedlula ngamavoti uyawina so sebedinga indlela zokuthi bamkhiphe futhi njengaleyane kaMonzoro ekaMonzoro bamkhipha yadilika yona so namhlanje nakho futhi bafuna ukuthi bamkhiphe uChamisa idilike futhi njengamonzura umnangagwa wabona ukuthi indlela angamkhipha ngangcono asebenzisa uChabangu yindlela ayenzileyo umnangagwa ukuthi waye bengabotshwa waye engadingisiswa kuye emakhoti lizabona le khoti khonapho iyaphumisa ithi igama ngelikaSengezo Chabangu lenele lithi 3+C yena bazamlande noma azatshintsha elinye igama ezilongibona bekuphawa kuphela bazamthathela futhi azabuya ngalo kodwa ngaba abantu bezimbabwe siyahlakanipha angaze abuye ngelinye igama simlandele kuphela simchiye lo Sengezo Chabangu njengakuMonzora abantu bayekele ukuyivotele kaMonzora yadilika lena le u-3+C kamthatha uChabangu akulaba abantu abazamlandela uzahlala labo nabo phukeni aba ibaba amlandela
sanibonani sanibonani studio 7 ninjani studio 7 ayi tena siyaphila hayi ngifuna ukuthi lo ubaba lo gawule lo uta gawule lo hey angazi ukuthi ubaba enomuzi nabantwana unomfazi yini gombe yini ungabona umuntu ovikela impisi umuntu ovikela impisi ma impisi ifike yagamula imbuzi zabantu esibayeni yena avukethe hayi le mpisi ayisiyiyo imbuzi ba umakhelwane balalise imbuzi ngaphandle hayi lo baba lo izami engathi izami ngithanda kakhulu yisiphofu esilandela esilidwe nezinye iziphofu amamenemene wodwa iqiniso yabantu abangalivumiwe labo gawule la iqiniso ngabantu abangalivumiwe ndabalivume ndabalithandi alikho duze kwako iqiniso uyehluleka nokuhlaziya iqiniso mpela ukuthi asihlaziye iqiniso akavume naye iqiniso kwesinye isikhathi ukuthi le phathi abizwa ngegama lokuthi izanu p f akuyona phathi eyintando yabaningi yiphathi esebenzela ezikhwameni angiboni mpela ukuthi ngubaba onomuzi emzini wakhe ukuthi uyakwazi ukuwubeka umthetho hhayi angiboni shem hhayi akusimuntu hhayi
ndivukanjani nalini be-studio 7 bonke labasakazi hayi lento eyenziwayo nje elizweni eyenziwa langulo ozibiza ngosecretary sengezwa uthabanga
hayi
amboni ukuthi into ayenzayo wacabangisisa kahle ngoba ekuseni bengivukile nje ngisiyavota la kuwathe besibangaki besiyi-4 kuphela nje from ngo-7 kwaze kashaya besiyi-4 kuphela then phakathi labavotisayo amapholisa bebebhizi bazidlalisela amafoni njalo ama-MPs lo wayerekholiwe kuoka-War 24 wenke the constituency umanduna ayebengekho but uhlambani lomunye lo wayekhijiwe kuba ngukhansila ubatirayi ebekhona into engizibuza yona ukuthi njengoba kuthiwa abarekholwayo abavunyelwa ukukhontesta kuhambe kanjani ukuthi ubatirayi yena abe khona kodwa la wayerekholiwe wayelist u-MP wakhija
lawo ke habe ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika indodana kamongameli welizwe leMelika umnumzana Hunter Biden utholakale elamacala okungabhadali imithelo ayithoba munwe munye amacala la alandela amanye njalo aphathelane lokuthenga izikhali ukuthiwa wada adalwa nguBiden aze athenge umbhobho yena engamelanga ukuthenga umbhobho ngoba wayeke watholakala ukuthi uyasebenzisa izidakamizwa lokhu kutholakale ngemva kophenyo olwenziweyo uphenyo lwakhona luqale kumsukwana kunyanga ezisanda kwedlula
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela ibandla lezwanu PF selisalelwe ngamalunga edalelwe ephalamende amathathu nje kuphela ukuthi libe lesilinganiso samalunga angenelisa ukuguqula isisekelo sombuso i-2/3 majority kulandela ukhetho lwama-by elections olwenziwe ngomgqibelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, igama ngu-Chris Gande. Silazo ezinye ntambama ngo-7:30.